Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu zivu. Uxolo lamhlanje ngolwesihlanu ziku 27 kumpandula 2019. Lilami usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. UDokotela Peter Magombeyi seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba ongivumele ukuthi ahambe. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emaNdebeleni zithi kuqakathekile ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oweGugurawundi okunganceda ukulungisa lolu daba.
Ngizubuhlungu kakhulu nxa ukhuya ibale leGugurawundi ngoba iGugurawundi yabuya ilizwe sesilithethe. Bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2. Abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16. Sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla?
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uphumelele na ekuhugeni osomabhizimusi emhlanganweni ebiseceleni ko-United Nations eNew York?
Amabhiliyoneya esiwaziyo awasendi njengawe Mnangagwa. Uflya in a private jet ecosta $35,000 per hour. Bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet. I-America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UDokotela Peter Magombeyi useze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba omvumele ukuthi ahambe. Uze wavunyelwa ngemva kwesinqumo somthethwandaba esesibili kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutsanga utshele intatheli izindaba ukuthi amapholisa ayebengavimbi kodwa abefuna ukuthi engasuki elizweni besacubungula udaba lokuba uphose wathunjwa kwesibili esesibhedlela se-Avenues Clinic. Lapho-ke kwenzakale eHarare ngomvulo, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, umnumzana Fortune Nyamande, uthi uDokotela Magombeyi ukhangelelwe ukuhlolwa ingqondo lomzimba ngodokotela abazingcwethi kulokhu. Ubikwa wahlukuluzwa okwenza waze waphambana kancane ingqondo kokuthi ubengasakhumbuli okuningi okwenzakalayo njalo wasehlatshwa ijekiseni engaziwayo ukuthi ingabangela inkinga enjani emzimbeni wakhe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondo obanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe.
Udaba lukamnumzana uMagombeyi aluqedakali ukuthi okuyikhona yikuphi, kodwa okusobala osokucaca lamhlanje yikho lokhu ukuthi kukhanya ngumuntu walimalayo. Into ebuhlungu ikulalela uyise ekhuluma ngesehlakalo esenzakeleyo ngesikhathi bedinga usizo khonaphana kubodokotela eSozivele.
Ngumuntu okuthiwa uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela, kodwa udaba lwakhona alucaci kahle. Ubona ngani kungaba lokwethuselwa yini okukhona?
Khona ukwethuselwa mfoka Gande angeke kuswelakale ngoba ukhuluma ngeziqliwi zabantu la. Ukhuluma ngabantu abangenza loba yini ukuthi ukuhlukuluza kwabantu kumbe ukuthi behlale besembusweni kungapheli. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi indaba le abantu beyiphathe kuhle ngoba abantu abana bagangile mfowethu.
Udaba olumsuse ukuthi agcine esethunjwa ngolokuthi amadokotela kabatholi kholo labo lincane, nxa kuyikuthi uhulumende wayefuna ukuthi athulise uZulu, usenelisile na?
angiboni ukuthi uZulu uzathula ngasikhuluma ngoZulu lapha sikhuluma ngabo dokotela nje bonke abayibona baphethe zempila kahle yabantu kaphezulu ngoba yibo abantu abalezikhalazo zemali into ekhona kanje okumele ukuthi uyinanzelele yile uzakhumbula ukuthi kulemdlwane ezano ebiphikisa ukuthi udokotela wayethunjiwe ngikhuluma labanye abantwana bezano akade bicatshe ngaphansi kweMDC abafana laye undoda yenalo kuthiwa kuthiwa ngubani undoda lo ongudeputy kaThokozani Khuphe okuthiwa ngugudu abantu bona bebephikisa ukuthi undoda lo wayethunjiwe bathi bona undoda lo benza nje into yabo yokuthunjwa le kwangani kuthiwa yinto eqinisekileyo kodwa kulizaba kungabantu umuntu khaya ngangumuntu ozicatshisileyo ngumuntu ocatshiswe ngabangane ukwenzela ukuthi bethole isupport bethole abantu bangaphandle abazagcona besole uhulumende wezano bebekuphikisa abantu khonokho kodwa nxa sokuphuma sokukhanya ukuthi hatshi iproblem eyiyona evele emqoka odokotela abayikhalelayo ukuthi iholo labo lincane iholo labo kalihambelani nomsebenzi asibo odokotela bonke abantu beZimbabwe lamhlanje abasebenzayo iholo labo lincane kalilingani lamandla abawafakayo emsebenzini wabo so eyabo odokotela le ukuphela kwayo izaphela mhlazane uhulumende wahlala phansi labodokotela bavumelana ukuthi belungise inkinga yabodokotela bengamthumba uMagombeli nalo bengambulala kodwa okusalayo ikuthi kusasa izavuka futhi nale iproblem ekhona
lo ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseBhilitane. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emaNdebeleni zithi kuqakathekile ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oweGugurahundi okunganceda ukulungisisa lolu daba. Lokhu kuphume embuthanweni oqoqwe ngumsakazo weVoice of America bemanyene labeMedia Center okuxoxisana ngodaba lweGugurahundi. Le ngxoxo iqhutshelwe eLubhane Women's Development Center eMathebeleleni North ngolwesithathu. Asizweni abanye abakhulume kule ingxoxo yeGugurahundi umqalisi ziba kungumnumzana Edwin Mpofu webandla lezanu PF olilunga lekomiti ebona ngokulondolozwa kokuthula eLubhane Peace Committee.
Sizozama ukuthi sicofisane nini ukuthi lana njengabadala lifinike i-direction kwenza laba abathatha le imfuzo izayiphuza bekhomithi beyisebenzisa phambili siyakwazi sonke kathesi ukuthi kule komithi okuthiwa yi-FPRC eyalonjwa ngubaba upresident ngubani ezama ukuthi kube ukuthula kucofiswane sikhumisane umntoko abadala so siyakwazi sonke indlela yethu namsihlalisane ngayo okuningi kuzafika yini bakhaya sinalapha sizama nje ukuthi sibe yi-i-opena yenu ukuthi kahle kahle sizophuma ngakho kuthi
i-mpirasi yegone nextend ukuthi kwezinye indawo speaking for instance ward 20 elufane district la abanye bakwazi ward 20 sithibadiba endaweni yasesilwane i-mpirasi yegone there siyenelisa kuyayenza ama-workshop nabantu ababili affected yenza i-public hearing nabantu bona labo ababe-affected sasibafoma le-local peace committee kwindawo naleyo eyaba-really affected akula muntu ongakwaziyo ukuthi esilwane was one of the places in Lubhane labantu ababulawa kakhulu ngegugurahundi because inabo nanhlamba it was 21 people killed a day so abantu bangikhona bahamba sebenziswe i-workshop kodwa wahamba kwenza i-public hearing wenza i-workshop nawo sokufakwe i-local peace committee siyakwazi lezi indawo ezabantu abalenani eliphezulu enjengabo siwale mdlola manje ulabantu abaningi ukudlula iLubhane yonke ababulawalodwa ongakaze kufinyelelwe in terms of i-NPRC address the local people in that area so thina njenge-local peace committee because lapho sigxile khona kakhulu we have gone emawadi 94 sikhuluma ngendawo zidaba zepeace
ihlangano we commission le eGugurahundi sise ngoku kwakhulunywa kabanzi mhlalokho bacina kungayiswasisana kwaphunywa kwahamba ngoba kwakulama-questions esesiwanika bona bengafuni ukuwaphendula lamhlanje asehambe afika ngaphi sebethethe abantu lapha abanye sokuthiwe khona yibe sebeyahamba phansi besiyakhuluma abantu bakhuluma bona bangaphi sikhuluma sinje khonapha sikhuluma siyadlala phela khonapha kula nto lenziwayo ngumacathelane nje kudlala angikwazi ukuthi vele uya ngapha umhlangano wangkhona sakhuluma sabuza ama-questions kwaba nzima okokuthi baze bagcina bevalekile bengafuni ukusichasisela mina ngomunye engabuza i-question yokuthi bakithi mina ngugogo umuntu wesindebeleni ngicela ukubuza ibala lelithi gugurawundi lithoni bala ukusitshela bathi gogo ngakhuluma ungabuza into enjalo ngumbuzo ngenxa yokuthi isihlahla ungasigamula ungasiqalisa ukuthi uthi ungasifuna ukusibulala isihlahla esiqalisela phezulu engatsheni kufanele usigebhe phansi impande ziphume impande zingaphuma impande ngiyalitshela konke kuzalunga ngoba kunje umntana umntana uya ngibuza koko kathi ubaba waya ngaphi mntanami angikwazi kuleyinye into okokuthiwa ngugugurawundi kathi xa babenitshelile mna ukuthi ugugurawundi litshona bantu abami kuhamba kunje baze bezwisise bona kodwa kulezinye izinto esizifihlelwayo
lami lizwenigulapho nesimoyo so nxa kukhulunywa ngodaba legugurawundi ngizwa ngidabuka kakhulu mina ngangisesingo location embeni kusenzakala umbhuqazo angilagogo namhla kangila baba nxa kuthiwa siyakhulumisana umlotha yebo sizakhulumisana umlotha sibili kodwa kumele nxa sikhulumisana umlotha uyena lo okhona kumele abe khona phambili nabo kwethu azoxolisa abhadale ngoba angiboni ukuthi nxa ngabulala ubaba mina namhla kangifundanga ngabulawula ubaba mina ngibe sokuthiwa iphonga ukuthi hayi sesixoleleni sesikhulumisana umlotha
mina ngu-Olimoyo ngiyakhe sakhamisempofu ngizwa ubuhlungu kakhulu nxa ukhunya ngebala legugurawundi ngoba igugurawundi yabuye ilizwe sesilithethe bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2 abantu laba bangcwata 1 igodi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla nxa kuthiwa kule khomithi eyakhethwayo yona ikhomithi yangikhona iyahlangana yini labo sebhuku lezinduna unduna iyakwazi yini ukuthanana kule ndaba enjalo ukuthi kuhamba kubuza ukuthanana igugurawundi lapha asikhulunyisaneni umlotha ukhulunyisana njani umlotha wangikhona sibuhlungu ngoba silazihlobo asilabazawethu ngabafayo futhi abaningi abavele emfini abalinti ibezihlaleze ilizwe sesilithethe imbhobho zibeke phansi ufike udutshula abanye bafa benathi tiye
lezo izakhamizi zelupane ebezisembuthanweni wokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oqoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bemanyene labe-Media Center. Umphathintambo obona ngezamafemu umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende usethole imali efika amadola angamabhiliyoni amahlanu ethengisa impahla kusukela ngozibandlela wonale umnyaka kusiya namuhla okukhomba ukuthi ilizwe lingathuthukisa umnotho walo. Lokhu kuphume kuphephandaba lezi chronic yela namhlanje ngesikhathi silitshela eziqhamukayo namhla indaba eziphuma kwamanye amaphephandaba lemsakazo. Kwenzakalani namhla kumcimbi we-Intwasa Festival oqhubekayo edolobheni lakoBulawayo? Izikolo zizangqikilana kwezemidlalo yokulingisa eBulawayo Theatre ekuseni, njalo kube lo mbukiso eGallery Car Park. Ngapho iVictory siyanqoba Trust iyabe igida umdanso wePansula. Abanye abazaphatheka kweminye imicimbi ngoTrevor Gumbi, Khanyisa Phunu, Clive Chigubu beSouth Africa kuThe Night of Big Comedy, uZisox the Poet, Bazooka, Madlela, Magwaza labanye. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Bese mbuya lapha kulaba abantu laba abokhulu wabo wafayo lo alo nyaka kufelwa amagabazi shuru isidumbu satala usuke eSingapore e-airport Rufaro National Sports kozimba safisele Harare kathi sokuthwala sitwasiya futhi kozimba kathi kuyamangalisa ukufa kuyaqala ngabo yini namhlanje kaba ngcwaba umuntu lo wokudlule manxa ikosivumuzela umoya obuhlungu kangaka Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Bakukhangela abanye abantu bakamanye amazwe ukuthi kona akusizi ukuthi bebe lokho belalela izipeeches zabo president abangakhethwanga ngabantu abazivekayo bona bebulala abantu belokho besithi balethe utshintsho eZimbabwe, balethe inkululeko eZimbabwe, bona bebulala abantu. Akusizi, kunyamalala abantu, kutshaywa abantu, bebulawa ngamasotsha.
Igama nginguRobson Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Eish, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngesimo esenzeka kwelakithi. Umongameli wethu ebesehamba ekhuluma ethi yonke into ilungile khona kunzima kunje. Abantu bayahlukunyezwa, abantu bayathunjwa, yonke le nto. Hhayi, kunzima kwelakithi nje. Asazi ukuthi kuyophetha ngani. Ngiyabonga.
Linjani mphakathi? Ngokhawunta sibanda lapha kuswana. Mina into engimangalisayo lapha amazwe la lanqabe lokhu bekuchothoza izimbabwe bekhritisayiza umuyagakwa ngento azenzayo. Balokhu bemnika izimali njalo izimali lezi abazikhiphayo bezinika izimbabwe kanti abakaboni yini ukuthi kwaze sebenzele esikhwameni sikamugabe elomnakakwa. Ngesikhathi umgabe lokhu ekhuluma irabishi amazwe la ama-western but belokhu bemnika imali imali lani ezifakele esikhwameni yasakhe lo muyagakwa layo ulokhu esenza the same thing. Abantu kuthange kukhokwa waba lo monakalo wezulu amazwe akhipha izimali bahambisa khona nokudla baphinde bakhiphe umuntu futhi okuzoyimonitara leyo mali mhlawumbe ungaba ngcono onenhlahla amangaki ahambe ayakhuluma lapha amulisa shuwashuwa nxeza phonge ukukhuluma sibili athi hhayi sengilethe umbuso okhululekileyo phezu kwezigigaba ezingakangakangaka ezisenzakalayo. Hayi, mina am-understand le ndawo ukuthi ihamba njani.
Injani lonke estudio, igama lami ngumelisi Mpofu. Oqala nje ukuba udokotela lo bethunjiwe ukuvinjwa kwakhe amapholisa ukuthi kwelatshwa kulasi South Africa. Laphana bekuyibonisa ukuthi umvimba wabo befisa ukuthi mbengxenye uzofa ekhona ngale Zimbabwe njalo bakwazi ngaphandle mayephuma ngaphandle ngapha kulabodokotela abalolwazi olukhulu abangabona le ndlela athotshwa ngayo lala ama-Jackson okuthiwa bahlaba ngawo ukuthi ingqondo zingaboni kahle ukuthi kwenzakalayo. So yizwa indlela zonke lezi abebezama ukuzivimba ukuthi nxa esethiwa kuphuma ngaphandle ngaphana kodokotela lemishina ebona kakhulu into kwezimbabwe ziwazi odokotela bakhona kodwa imishina-ke ayikho. Into esekengena kulona eludaba likamongameli Mnangagwa osemhlanganweni lo ongaphandle emazweni lapho acela khona ukuthi ama-sanctions ekhutshwe. Ama-sanctions impela kufanele ekhutshwe kodwa inkinga ila yena ukhala ukuthi ama-sanctions ekhutshwe kodwa amalungelo abantu o-Britain labo-US abakhala ngawo ukuthi uyawephula akafuni ukuthi ewayekele ngoba ukuze ama-sanctions ekhutshwe elizweni lapha kufanele etandele imithetho njengamanye amazwe amalungelo abantu njengaku-South Africa lapha abahlonipha amalungelo abantu. Manje niyatshaya abantu, iyathumba abantu bayanyamalala kodwa ufuna ukuthi ama-sanctions ekhuphe.
Le government yethu esinayo okwamanje okwayo ifuna ukuzilela imali ibulala abantu isindise ingane zayo amazwe naphesheya icabangele bantu. So okwamanje hayi thina abantu bonje basazimbabwe sazohlupheka esiye namazweni angaphandle abasiboni ngoba bengasiboni kanjalo angeke ubasole sesibaningi kakhulu emazweni awo asikakhali sisazokhala.
Hayi vele le nto ezwa izanupiefu bantu bathithi isibisa ubuhlungu kakhulu awubuke nje bona nxa begula balatshwa ezibhedlela zangaphandle kodwa lo udokotela abathi abamali lawo lawo amaphoyisa lawo kanti atholani into enkulu amaphoyisa lawo esihlanyisa ngale ndlela le. Abona udokotela ababalisi bakhala ngemali bakhuluwenze ukongezelela imali kodwa imali leyo bayidlalisa. Umnakagwa selokhu baba ngupresident abasahlali endlini zabo sebehlala emoyeni njengenyoni lokuthumba abantu lokukupha abantu yizo izinto ezimqoka okumele ziqedele izweni manje zizoqedwa ngubani kuyibo abakwenzayo. Into nje ma kungatshintshwa into yonke ukwabakhehla konke sokuvungile ongasela amazinyoni kube kuxotshele kathana le ilizwe lizolula kodwa ma kuzalala amakhehla atsala amazinyoni ayi 2-3
akulantu abangalungiselizwe
omgabe nabo abafile baloko angazi ukuthi banjengelweni kube ngakho ngabantu ababekegcekeni akazidosele emfuleni uLimpopo ugcwelise ukudosela phakathi okuhamba la manzi iy'gunyazi yezindlu ngoba amagenga aselokhu elimlindile phasi le ayizikhathele labo abantu labo
baloko besidlala imali noba sebefile baloko beyisa ayi okwezimbabwe namnangakholabalanga besifa futhi kuzoba i-same thing ukuze abantu bekhuluma kahle kuthiwa ye mnangagwa bezizwe ye mnangagwa bezizwe.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukubangelana izigaba zejamu leKashmir kukhangelelwe ukuthi yikho okuyabe kuyindaba egudwini namuhla emhlanganweni osaqhubeka e-United Nations General Assembly, lapho sokukhuluma abakhokheli bamazwe e-India lePakistan. Abahlukuluzeka ngesikhathi sempi eSudan sebekhweze insolo yabo kubhanga leFrance. LBNP besithi lancedisa uhulumende weSudan kulokho okwabehlelayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube imihlangano ethile labosomabhizimusi lenkokheli yamanye amazwe wabahuga ukuthi besebenzelane lele Zimbabwe esemhlanganweni we-United Nations General Assembly e-New York kunsukwana ezedluleyo. Kambe uzaphathelani ele Zimbabwe? Isiphathamandla sebandla le-MDCT, uMnumzana Dan Moyo, uphendula lombuzo lokunye.
Lutho, ngoba lalela, yena i-purpose yakhe ba ebuya la uzama ukuthi kukhitshwe ama-sanctions. But ukuthi understand kahle kahle ukuthi why ama-sanctions lawo ekhona okuqaleni kumele enzeni. Thina yithina esikwazi ukuthi simtshele ukuthi ndoda abantu laba bakutshela straight ukuthi kumele wenze u-A lo B lo C. Wena you can't even do A, usubhane even ama-demonstrations elizweni. I-constitution, u-section 59 we-constitution, uthi every Zimbabwean has a right ukuthi a-demonstrate. Wena, you have banned ama-demonstrations. And you know ukuthi that's part of indaba zama-sanctions, ama-freedoms abantu. Abantu, they are being abducted. Shows ukuthi there's no longer a rule of law. And part of ama-sanctions, izo zona lezi zinto, i-corruption. Nah, okay, fine, you created this wreck, but this wreck yakhona is independent. Because right now, Izeki Sibonakala just as a tool that is used by e-government to go after our political opponents. You look at iKukurahundi, you look at all those things that should be spoken about as Zimbabweans, which is long in Silizu. Ama advisors, they are ill-advising you. Because even ama billionaire, as he was you, our stand in Jengawe Mnangagwa, who fly in a private jet, it costs $35,000 per hour. Was okay with I, it's okay with Trump, like with a private jet. But what they forget to tell you, what they neglect to tell you, because America has 97% employment rate, and Zimbabwe has 97% unemployment rate.
Uboni ngani utholile yini umbiko kulabana abakade betshengisela? Umbiko ukuthi kulabanye abamsolayo?
No, umbiko uvele uyawazi from the onset. Ngoba impi yokulwela inkululeko yeZimbabwe yimpi evele ibikhona even esaseyisaro kamgaba. Iproblem ekhona is the fact that i-ruling party itshela yona ukuthi vele yiyo and abanye abantu and imbono yabo is not gonna count. Sesibona even abomthuli Ncube, educated people, sebegqoka iscarf. Sezibuza ukuthi kanti uNcube butshisa kanje segqoka iscarf, usesithi pamberile zano. Is supposed to be a technocrat and is supposed to be somebody o understandayo umkhonomo weZimbabwe ukuthi ube kanjani ukuthi awulungise. Uzolungisa kanjani sesithi pamberile zano?
Uzamphambanisa yini emsebenzini wakhe kumbe hayi? Umuntu wonke unelungelo lokuthi asekele ingqe iliphi bani.
Uyabona ukuthi I think the problem is that Zimbabwe, and since we won even in America, it's very difficult to differentiate or distinguish between umsebenzi weparty nomsebenzi kahulumende. Ukhulumende ngowabantu bonke. Ukhulumende akusiwo weparty. And abanqube they should know ukuthi bona basebenzela isizwe seZimbabwe. Baqashwe ngabantu ababhadala i-tax ukuthi bahona abanqube. Not the other way around. In Zimbabwe, the government, well, we know what the ruling party is on. But once you support it, Bumeluwe was with the 7-0 part, won't it is your song. After 7-0, J is on.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika. Siphinde saxoxa lo mnumzana Frank Goni umgcinisihlalo webandla leZANU-PF e-East Coast khonapha eMelika yena othi umongameli Mnangagwa usebenza gadalala ukuthi athuthukise ezomnotho welizwe njalo sokule nguquko ebonakalayo eZimbabwe. Wezomculo namhla siliqhinisela ingoma yeqembu le-Iyasa yona ikhangelelwe ukuba lomhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers kuleli dolobho. Ikhandela ukuba nomhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers. Ama-youth centers phela agcwele lapha emalokitshini akoBulawayo kanye yiwo lapho aba behlabelela khona abaphathizela khona bezomculo labo bonke singakehlukani ke besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uDokotela Makombeyi seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba wawumvumele ukuthi ahambe siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.